siyabonga Marvelous lo Chris lichona njani mthwakazo muhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 16 ngolwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
abantu abasena ukuhlaliseka kakuhle bayasabela impilo zabo khathesi uyawuthola ukuthi akula magethi akulani abantu abasakwazi ukuthi kuyini okuzayenzakala abantu labo bengaqeda ukulwisana bona ngokwabo
Udlakela phakathi kwamalunga ebandla leZanu PF Lucia abathathu befile ngemva kokuganyulwa ngehloka kwababili.
Abakhala ngokuthi uPresident Mugabe ngani udlalisa imali njalo kakukhanya ukuthi kulo kukhona okungaphuma kumba ngakujimba nxa ehambe kwele Turkey kunhlanganiso ye-G20 ngibone ngani ngani baleqiniso.
Ibandla le-MDCT selisole umongameli Robert Mugabe ngokuya emhlanganweni wamazwe athuthukileyo kwele Turkey besithi udlalisa imali kahulumende. Ugatsha lwezempilakahle lusungula inhlolisiso yokukhangela ukuthi abantwana bahlatshiwe na amajekiseni okuvikela imikhuhlane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Izakhamizi zedolobho leChitungwiza zisele zibambe owangaphansi ngemva kokuqhamuka kodlakela lezombusazwe lapho amalunga ebandla leZanu PF asesuselana amanqe kwafa abathathu. Kodwa amapolisa ayakulandula ukuthi ababili abathi umnumzana Lloyd Jambawu obengumsekeli kamgcinisihlalo wabatsha eChitungwiza Lomako Masenda obengukhonisari abaganyulwe ngehloka ngoproud Mupambwa ngomgqibelo eChitungwiza babulewe kubangwa ezombusazwe. Namhla ekuseni uMupambwa utholakale efile amapholisa esithi uzibulele esitokisini. Kodwa izakhamizi zithi kumgceke ukuthi lokho kugamulana lokulwisana okuqhamuke izolo kuphathelane lezombusazwe kubandla leZanu PF. Lolu dlakela luqale eHarare kumaviki amabili njalo lukhanya soluqhela endaweni zelizwe ezitshiyeneyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eChitungwiza Progressive Residents Association, uMnumzana Admire Zaya, othi abantu sebesesaba ukuthi abasekeli beZanu PF bengaqeda ukulwisana bazangenela uZulu mathupha.
Indaba enzima kakhulu ukuthi bekulokulwisana njalo unit eground ngesandi ngemva kokugamulana kwabantu ngolwesihlanu. So lapha abasakwazi ukuthi kuyini okuza kwenzakala bengaqeda ukulwisana bona ngokwabo kuyini okuza kwenzakala emagumeni ngoba abantu abasena ukuhlaliseka kakuhle bayasabela impilo zabo khathesi uyawuthola ukuthi akula magethi akulani abantu abasakwazi ukuthi kuyini okuzayenzakala abantu labo bengaqeda ukulwisana bona ngokwabo.
Kodwa sike sezwa amapholisa labanye abebandla leZanu PF besithi akula izomba ngazwe ngabantu kade bevele bephoxene ngokunye nje. Uthini wena ngalo?
No, ilawo ngamanga ngamanga sibili ngoba isehlakalo esenzekileyo ngesandi bekulomhlangano o-political party eZanu PF ngabe eyibithi eground bekunokulisana abantu begijimisana emagumeni estradini lapha abantu abahlala khona abantu bazikhela ezindlini zabo. So kutho ukuthi lalokho okwenzakala eManyama Park ayise ukuthi ngabantu nje adebelisana ayi sizomba ngazi sibili ngamanga lawo akhulunywa ngabantu bese ama-political parties sithi indaba le enhlangeleyo ayiswe indaba eyombangazi hayi lawo ngamanga sibili.
Manje kulokhu kulwisana okwenzakale izolo bakhona yini ababotshiweyo?
Angikabi kwazi ukuthi bakhona yini ababotshiweyo, but amapholisa ade khona sibili ebukela isehlakalo lesisenzakala. Akula umuntu engambona bembamba, kodwa ngabona abantu belwisana bona ngokwawo amapholisa akhona but ebukele nje.
Umnumzana Admire Zaya ngumsekeli wesikhulumeli senhlanganiso yeChitunguiza Progressive Residents Association. Ibandla leMTCT selisole umongameli Robert Mugabe ngokuya emhlanganweni wamazwe athuthukileyo kwele Turkey besithi udlalisa imali kahulumende ngoba eZimbabwe lingayisilo lungala linhlanganiso. Leli bandla lithi njalo akula lutho iZimbabwe elakho ukuluthola emhlanganweni we-G20 lo ohlanganisa amazwe agoqela iMelika, iBritane, iBrazil, France, Italy leSouth Africa eyiyo yodwa ilizwe le-Afrika elililunga lalinhlanganiso. Uhulumende weZANU-PF uthi uMugabe unxuswe nguhulumende weleTurkey kanye labanye abakhokheli bamazwe asathuthukayo agoqela eleSenegal. Kodwa iMDCT loZulu bathi uMugabe kumele ekele ukutshona ebhoda ngamazwe omhlaba alungisise inkinga yelizwe lakhe elibhekane lazo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe uDr. Nkululeko Sibanda yena othi uvumelana leMDCT.
Mbona ngani mina abakhalanga ukuthi uPresident Mugabe ngani udlalisa imali njalo kakukhanya ukuthi kulo kukhona okungaphuma kumbe angakujimba nxa ehambe kwele Turkey kunhlanganiso ye-G20. Ngibona ngani bangani baleqiniso laba bantu ngoba phela ilizwe kuze liphakame lalo lithole ukuthi lisebenze lamazwe akho G20 lawo kufanele ezomkhonomi lezepolitiki ezihluphayo zibe zilungisiwe. Phela amanye amazwe anxusiweyo lapho ngafana labo England, labo America, le European Union. Siyazazi ukuthi lezi zinhlanganiso zamazwe ezingaso zivuma ukuthi zisebenzele eZimbabwe kumbe zilethe imali kwele Zimbabwe. Ngakho angibona ukuthi kusizakala ukuthi uPresident aye lapho kule America khona aye lapho kule England kumbe aye zama ukubonakala phakathi kwe-European Union. Mbonani kusihlalisele isikhathi lokho.
Ukuthi akula yini amanye amalunga alinhlanganiso angambona uMugabe athi mhlawumbe mana sikhulumisane lo baba uMugabe lapha enxesi ngathola amathuba okuvula amabhizimusi eZimbabwe?
Kunzima kakhulu siyakucabangela lokho ngoba wonke amazwe angani aphakeme azabe khona afana labo China, labo Russia. Ngamazwe uPresident Mugabe efike wavakatshela wazama ukuthi angathola ukuthi bangamsiza kumbe basincedise kwezomkhonomi kodwa akusizanga ngalutho. Amazwe lawo usekhulumisane lawo eyiwowodwa kungekho i-America le-Britain. Angibona ukuthi nxa sezama ukukhulumisana lawo o-America labo-Britain bekhangele kungenza umahluko omkhulu kangako. Njalo indlela emi umkhonomi weZimbabwe entweni ezifana lobuhuquluzi lokunjalo angiboni ukukhona umuntu ongazama ukuphonsela imali kumkhonomi weZimbabwe izinto njengakhonokho engukutsho ezinjengokuntshontsha lento lezo zingakazi zalungiswa. Umkhonomi weZimbabwe kufanele uqale ulungise ukhaya, kuqale kulungiswe ufake ejela abantu abantshontshayo imali kahulumende le mali yomuntu wonke. Khonokho ikwenzela ukuthi umkhonomi ngani uyasukuma ekuqaleni.
UDr. Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwele Bilithane.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inkokheli yabalwa impi yenkululeko e-National Liberation War Veterans Association ithi kayikuvumela ukuphenduka kwabelungu abathathelwa amaplazi besebenza lezi zalwane zeZimbabwe ezizenza abanikazi balawo maplazi. Kubika uMavis Gama.
Abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko laba bakhuthaza upatron wabo uMongameli Robert Mugabe ukuthi abumbe iqula labazahlolisisa amaplazi agombolozele amadolobha aweHarare leBulawayo lamanye wonke ilizwe lonke kuphathise ekuvezeni ubumenemene obukhona busenziwa ngabantu abanye babo kuzinkokheli zeZANU-PF. Lokhu kuvezwe inkokheli yeZNLWVA emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eHarare Club. Ubekhona emhlanganweni lo umgcini sihlalo weZNLWVA esigabeni sakwaBulawayo umnumzana Sifas Ncube.
Thina as war veterans ilendi le thina kasidlale ngayo because silamanxeba and nxa sikhuluma ngomhlabathi asikhulume nge 200 hectares sikhuluma ukuthi umuntu weZimbabwe kumele athole umhlabathi kulihlazo emuntwini onsundu ofuna ukuthi umhlabathi lo ungayi womunye wakhe. Ngibona nqali ngabantwana kumbe nqali imuli kungcono lesihlephunelane lonke lithole.
Ukwenza kwabasebenzelana labelungu laba uNcube uthi yibumenemene osebusenziwa esola izinqumo ezithathwa emithethwandaba kungxabano eziphezulu komhlabathi.
Umuntu odlala ngomhlabathi esiba yifront yama former colonialist, it's a waste of time. Iland will go back to its right owners, abantu abansundu. And leyo kasiyiphumputi njena asiceli into esiyenzayo singadingi lutho. Sike sakhuluma lapha ngento yamakhodi. Xa ikhodi khona kumbe yayikhona, khathi thina sithathele umhlabathi wethu yayingaphi ikhodi le.
Umgcini sihlalo esigabeni seMathebelele North enhlanganisweni inye umnumzana Sani Mguni uthi awusizi ukuthatha izinqumo eziphathisa abalutshwana uZulu esalebambe uboya.
So abantu vele abangamasimenemene bakhona batsho bengene bebe khona ngoba thina njengabantu kumele singabele lokhu ukuthi kungabi lobumenemene. Kuyamele sihlale siqondisa. Njalo sinacabanga ukuthi bazaphela lobantu lelungile kodwa kumele uthole ngendlela ezinjani eziqondileyo kuphela.
Kumele kulwiswe ngandlela zonke ukungathembeki lobumenemene elizweni kungakhathalekile ukuba kwenziwa ngubani, kuveza uMguni.
Ayidlala uyabona ukuthi abantu bangalamba asithi ukuthi indlala it must be a warrant imbeni into imeli belilungile ukuthi somele senze ebumeni mina ukuba le mali laba abale into zabo vele bebele into zabo izolo bayakunazela ukuthi wena ulambile bese sithi wena bhalisa ibizo lakho indawo leyabe lokhu ingeyami lenxa ingeyami wena susidlani.
Bathi khona bezawabetha amagama amalunga enza lobu bumenemene abanye babo kungabalwa impi yenkululeko ngemva kokuba sebeyebonana loMongameli uMugabe ukumazisa ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abalimi esigabeni seManicaland eMathebelele North Maswingo lenkabazwe bathi sokuseduze ukuthi bakhalale ukulima lonyaka ngenxa yokudula kwenhlanyelo, ukungani kwezulu kanye lokuswelakala kwezokulimisa. Abalimi abakhulumele Studio 7 namhla bathi inhlanyelo ekhona esitolo iyadula okumangalisayo. Bathi izifuyo zokulimisa zichake okokuthi ngeke zenelise ukudonsa amakhuba. Omunye wasebefuna ukukhalala ukulima ngumnumzana Bheki Zita Nxumalo, isakhamuzi sedaluka eLupane, yena oxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Izulu alitshengisa ukuthi liyafuna ukuna, zindlala nje kuphela, ikuphila nzima, kusemkangala la.
Singathi-ke nxa kunje baba Nxumalo, ubona ngazani pho kuya ngaphi? Abantu badinga yini le nhlanyelo?
Inhlanyelo singaze siyidinge kodwa isikoxele ukuthi uzayithenga ngani ngoba ithengiswa ngemali.
Iyimalini-ke Nxumalo?
Hayi ingazi, khona ngale kuboBulawayo lapho emakhaya vele yadula lapha, ngingazi hayi ngikhangele ukuyikhangela vele.
Ye, kodwa lijala ukuthenga malini? Ngomnyaka ophelileyo lalithenga imali enganani?
Ama-30 wona lawa ama-10 kg. Kufika ngomhlobo wangikhona ukuthi ufuna yiphi.
Ye, wena ukhangele ukuthi ufuna yiphi njalo indaba ufuna khonokho?
Mina bengifuna i-4-13 iphana ngoba iyephangisa ukuvuthwa ngesi sikhathi esihambiwe kunje.
Ithatha isikhathi esinganani ukuze ivuthwe baba Nxumalo?
Ayingxethu 2.5 months kusiya ku-3 months. kuthiya ngezulu yangkhona lati labe sina njani
abantu vele balima ngani kambe balenkomo bala ma tractor kulani kunjani
mina njengami ngikhulumela kwami side nalima ngezandu ugatshompu abalenkomo lonyaka mbonto bazalima ngazo ngoba zicakile ziyawa vele zisendaleni
ugatshompu lapho yabo senza njani
yabe ngiphepha ngezandla ngihlanyela ngigqibela ngihlanyela ngifaka umquba mbijana engabe ngizenzele wona oyi-compost ngoba nankoma nalutho
ye ugatshompu unceda ngani khonapho
unceda ngokuthi yabukwazi ukuthi inhlanyelo yabo uyigqibele egodini izamila noma kanjani ngoba ufakile ikhuba lenkabi liyahlupha ngoba kunye ngeke kumile okunye kungagqitshelwa kakhulu kumbe kubuye izulu elikhulu ligandele anto yabona into ezinjengazo nalezo ziluhlupho kithi lapha and indawo yakithi vele lezulu elilutshana namthethwayo
lo ngumnumzana Bheki Zita Nxumalo isakamuzi sedaluka elupane uGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Everson Dube ingcweti kwezenotho yena othi lo nyaka akumelanga uzulu alime umumbu endaweni ezingavamanga ukuna izulu elinengi
ngiyacabisa ama-farmers ukuthi agebhe imigelo emasimini labo bayabegebha bekhangele ukuthi khona kugelezela ngaphi kuvele ukuthi wonke yonke izulu ezalethela ensimini bakwanise ukuthi amanzi akhona agelezela laphana abanjwe imigelo le enzela ukuthi khona umhlabathi wabo ube manzi for isikhathi esithe eside esinani ukuthi amanzi azaletha ensimini angavaleli wonke aphume emasimini but abanjwe imigelo leyi abazayigebhi masimini abo ngoba izulu kukhangane lizaba khona elincane kodwa so kuqakathekile ukuthi khona bathini bagebhe imigolo leyi babambe amanzi azageleza emasimini abo
ye okunye-ke bangenzani khonapho ndlovu
ye insanyelo ilisani kakhulu kumakhethi ilisani kakhulu isibili abengelisaba bangathithi nakathesi baye obulawayo baye emaphisa baye endaweni zabo i-BGMB ikhona kodwa lutshwane kodwa ngizacabisa amazwi akithi ukuthi angagijimeli ukuyathenga umumbu lakithi yebo ngiyakwazi ukuthi isimnandi isihlahla somumbu kodwa kabathenga inhlanyelo yophoko yamabele yonyawuthi loba bengakudli khonokho imakethi yamabele lamancane ikhona bangathengisa bangavuna bese bethenga-ke impepho yabo yani yomumbu kodwa inhlanyelo leyi futhi kulasemafamazi amanye esilaletholotho abesebenze i-fisati sebekwanisa ukuzilimela inhlanyelo yabo ngikhuluma so emakethi kobulawayo erenkini kobulawayo laphana ikhona inhlanyelo evelethelotho eyamabele eyophoko leyonyawuthi bangayitola kumafamazi bakhala ukuthi akula nhlanyelo kabagidiwe baye khona badinga umuntu isebona abantu phelavele bahlala ngaphi emadolobheni kabangayela abantwana babo bathenge masinyane isesekhona
lo ngumnumzana Everson Ndlovu ingcweti kwezokuthuthukiswa kwenotho kaZulu obekhuluma ecingweni loGibbs Dube Studio 7. Ingcweti zithi ukuguquka komkhathi okubaselwa imvimbi ye-El Nino kutshengisa ukuthi akulaZulu elaneleyo lonyaka eZimbabwe. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udlakela oluqhamuke phakathi kwebandla le-ZANU-PF kwafa abantu abathathu. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Izizalwane ezilithumi lasikhombisa zakwele Angola ezetheswa icala lokuqoqa umvukela zimiswe phambi komthetho ndaba lamhlanje esigodlweni salelo lizwe iLuanda. Ukubotshwa kwabantu laba kusolwa kakhulu ngabenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu. Besithi abantu laba babotshwe embuthaneni obuphathelane lokuhlaziya ugwalo olulesihloko esithi From Dictatorship to Democracy. Kulabantu abayisikhombisa ababulawe ekulwisaneni okuqhamuke enkambeni egcinelwa abangelandawo zokuhlala eSomalia esigodlweni salelo lizwe iMogadishu. Ababone lokhu kusenzakala bathi impopo ikhale ngemva kokungezwani kwamasotsha labantu abahlala kulenkamba befolele ukuholiswa ukudla. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ugatsha lwezempilakahle solusungule uhlelo lokuhlolisisa ukuthi abantwana bahlatshiwe na phansi komkhankaso wokubavikela kumikhuhlane egoqela indingindi lebilharzia. Kubika uNotando Spanda.
Inhlolisiso le ibijonge ukuthi kwaziwe ukuthi bayahlatshiswa yini abantwana labo mama abazithweleyo ngezikhathi ezifaneleyo ukuvikela imikhuhlane engahlasela insane zabo esiswini, njalo lokuthi lapho kusenziwa imikhankaso iyafinyelela yini imbiko endaweni zonke zelizwe ngesikhathi. Umongikazi unkosikazi Runyararo Mazwiro ubekhokhela iqula eliphathele inhlolisiso ezigabeni zeMathebelele North ezigoqela iNkayi, iLupane, iBhinga kanye leWange.
Kule ndawo lezi ndawo akade zikhethiwe ukuthi kuhanjwe kuyedingisiswa ukuthi bona abantwana bahlabile na, uma behlabile banganani abahlabileyo. Kungenwa umuzi lo muzi kukhangela ukuthi uma abantwana bekhona bonke bahlatshwa yini, uma bengahlatshwanga kube kudingakala izizathu sokuthi kungabe kuyini okwayenza ukuthi khona abantwana bengatholi imfanelo zokuhlatshwa kwabo.
Isakhamuzi unkosikazi Sakhile Masuku uthi kuhle ukuthi kwaziwe ukuthi bangaki abantwana bathola usizo kunhlelo zikahulumende, kodwa kalaqiniso ukuthi lanxa lokho kucubungula sokwenziwe uhulumende uyalalela yini impumela.
Ubungumbono omuhle sibili lokho kwenziwa yi-ministry i-find out ibe la ma-statistics, but at the same time sithemba ukuthi uhulumende ayikasidlalisele isikhathi sethu ukuthi engakuthatha yonke i-information yonale ukuthi ebese yisebenzisani ngaphi nini, njengoba kuyagcina kuthiwa akula mali yokufunda i-project yakhona.
Unkosikazi Mazwiro wengeze esithi bebecubungula njalo ukuhlatshwa kwabomama bezithwele umkhuhlane wamaketane. Badingisisile njalo ukuthi bathola njani ulwazi lokuthi kuza kuba le mikhankaso yokuhlabisa abantwana, njalo kuyini okungenziwa ukwenza limbiko ifumanwe kalula ngabasemaphandleni.
Phezu kokukhangela ukuthi umkhankaso lo uhambe njani, kube kule survey njalo yokukhangela ukuthi khona omama uma bezithwala babeletha abantwana bevikelekile na emkhuhlaneni owe-tetanus.
Osebenza labo mama abazithweleyo unkosikazi Janet Mahlangu uthi kuqhakathekile ukuthi ingxoxo yokuhlatshiswa kwabantwana iqale umama esazithwele akhuthazwe ukuyabhalisa, ngoba nxa yena evele engayi esibhedlela ukuyahlolwa uyabanzima ukuthi aye ayehlabisa umntwana lapho esebelethile.
Kulezinto eziqhakathekileyo okumele umuntu ozithwele azenze, okufana lokho khona kumele ahambe ebhalisa ngesikhathi, ahambe for ama visit nalawana ahleliwe Ministry of Health alingana ukuthi maybe abe nga 400. So kuqhakathethe umuntu wonke akwenze khona ukuyana.
Isakhamuzi unkosazana Abigail Mathonsi uthi lanxa kungeza ke kwaba lesiqiniseko sokuthi uhulumende uzasebenzisa ngendlela lolu lwazi alutholayo, kuqhakathekile ukuthi inhlelo ezinje ziphathwe uhulumende ahlele ukusetshenziswa kwemali ngempumela yenhlolisiso ezinje.
Mina njengesakhamuzi sakule ndawo ngibona kuqhakathekile. Ungazakala lokhu sokuzazala ukuthi kubhajethwe njani imali ukuthi kusize laba bantu. Then nxa seyitholakele imali nale ukuthi abantu laba basizakale, even so siya phezulu ngale parliament, sokuzazakala ukuthi amapholisi zethu siwayenze njani ukuthi abantu laba sibasize njengoba bengabazinzalwane zalapha ekhaya eZimbabwe.
Ukuswelakala kwenhlolisiso kwezempilakahle eZimbabwe ngeyinye yamaphutha akhona okwenza kube nzima ukuthi uhulumende aqhube inhlelo ngendlela, njalo azi ukuthi kuyini okudingwa ukuguqulwa ukuze kuthuthukiswe impilakahle kaZulu. Minyaka yonke uhulumende uyaphatha imikhankaso yokuhlaba abantwana, kodwa engalandeleli ukuyahlolisisa ukuthi limikhankaso yamukelwa ngandlela bani nguZulu. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
singeneke kwezenguqu amaqembo enguqu athi ele Dynamos ele Highlanders ele Capes United kanye lele Chicken Inn yiwo asefinyelele kusigaba sama semifinals enkezo ye Net 1 is called Super 8 Cup kubika uJoseph Njanji.
Emidlalweni yama-quarter finals edlalwe ngempela viki iqembu le-Chicken Inn linqobele ZPC Kariba nge-4-3 ngomgqibelo ngemva kokutshaya kwembewa enkundleni yenyamunga edolobheni le-Kariba. Umdlalo lo uphele ezingujikilobhanqa 0-0. Komunye umdlalo obukhona ngomgqibelo iqembu le-Capes United litshayele wange 3-1 enkundleni ye-National Sports Stadium. Ngensonto iqembu le-Dynamos linqobele Haumine nge-1 kanye enkundleni ye-Rufaro, wathi ele-Highlanders lanqobele FC Platinum nge-1-0 enkundleni Mandava. Ohlohlele iqembu le-Highlanders nguNox Mtizwa, yena othi iqembu lakhe kuzamele liphakamise inkezo ye-Net 1 is called Super 8 ukuze lithokozise abalandeli balo njengoba lingadlalanga kuhle kusigaba se-Premier Soccer League lonyaka.
Vele yikho kade si-emile-emile ukuthi sifike ku-final. Siyathaba and abasekeli be-Highlanders funa besilandele size sefika ku-final. Yi-cup esingabathabisa ngayo le.
Umdlali we-FC Platinum Elvis Moyo uthi iqembu lakhe lizilahlise ngokukhutha amathuba elwatholileyo emdlalweni walo le-Boso. Njalo uthi sekuzamele libophe ziqine kumkhankaso walo ukuphakamisa isicoco seligi.
Umdlalo ubutafu but azamile and sikhuthile ama-chances and ekugcineni bagcine besipanishile ngoba imistake yangemuva vele yi-punishment. Phambisi yalike sithafule but it's part of the game. Ya, thina kumele sidlale sifuna ama-games ethu and then hope Chicken Inn izadropa ama-points.
Iqembu elizaphakamisa inkezo ye-Net 1 is called Super 8 lizathola inkulungwane ezingama-92 zamadola aseMelika. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqobele eBangladesh ngama-wickets amathathu emdlalweni wesibili ohlobo lwe-2020 odlalelwe khonale kweleBangladesh ngensonto. IBangladesh yeqale ukutshaya ibhola yathola amaranzi alikhulu lama-35, 135 ilahlekelwe ngabadlali abayi-9, kwathi eleZimbabwe seliphendula lathola amaranzi alikhulu lama-36, 136 njalo lalahlekelwa ngabadlali abayisikhombisa. Limpumela itsho ukuba umncintiswano we-2020 uphele ezingujikilobhanqa 1-1 njengoba iqembu le-Bangladesh linqobe kumdlalo wakuqala ngama-wickets amane ngolwesihlanu. Imidlalo yohlobo le-2020 ilandele emithathu yohlobo le-One Day International yona ephele iqembu le-Bangladesh linqobe kuyo yonke. Ngimele Studio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga ke jahala konjanje ngokusipha ezemidlalo. Sikhangeleke incwadi elisithumela zona linaba laleli. Siqale ngencwadi evela kumlaleli othi linjani basakazi be-Studio 7. Ngithanda ukulibonga ngomsebenzi wenu omuhle. Ngicela lingibulisele abantwana bami uTidings. UPrince lo Omega bonke basePinga ngiyabonga ngingumwinde ngisePinga siyabonga mwinde uBodilizwe Ncube osesigabeni senkondo uthi mina ngithi lingadinwa ngokusethulela izindaba ezenzakala ekhaya ingabe liyengeza isikhathi ngiyalibonga ngomsebenzi eliwenzayo ayilathi siyabonga mlaleli. Nangu njalo othi umlaleli ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7 ngibingelela labalaleli liqhubeke ngomsebenzi mina ngingomunye wabasakhulayo igama lami ngunkosi khona moyo ngise Plumtree eBrunaberg. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngomangoye bathandekayo kodwa qhubekani lisilobela incwadi zenu sizazibala khonapha emoyeni. Lingabe libulisa isihlobo labangane kumbe lisazisa ngokwenzakalayo esigabeni zenu. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Udlakela phakathi kwamalunga ebandla leZanu PF luthiya kufe abathathu. Njalo ibandla leMTC lisola uMongameli Mgabe ngokuya emhlanganweni wamazwe athuthukileyo eleZimbabwe lingayisilo lunga lenhlanganiso ye-G20. Kwanelo livalelisayo nguntungameli Nkomo lilande.